Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 4 kuZibandlela 2022, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
That I think we pray to. Because why Charlotte is in the bathroom with the parent? Nafa. Putting a dinner about the polar token is limited, but God saw it fit, which at least limbo going through that pain for me to affect that issue. But it is the one you want to
Inkulungwane zabantu abavele endaweni ezihlukeneyo elizweni bezisemzini wakogumede enyathi lapho kungcwatshwe umunye uNdumiso Emmanuel Gumede obedume kwezokuqondisa umdlalo wenguqu.
Akukho okufana nalokho esikubona kusemgwaqweni obuya eZimbabwe u-N1 kusenzeka eMpumalanga emgwaqweni u-N4 obuya eMozambique kumbe eLesotho sikubona nje kuphela ebantwini beZimbabwe okusikhomba ngokusobala ukuthi abantu beZimbabwe kuyibona ababhekwe kakhulu lapha ukuhamba kwabo.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luthi lulamakhulu lamakhulu ezizalwane zeZimbabwe ezibotshwa ngelanga zizama ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi abanye ababalisi behlulekile ukuzancedisa abafundi abaloba imihloliso ye-ole A-level bekhala ngemali yokuhambisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Abantu abangabazinkulungwane phose ezimbili abavelewe ezigabeni zonke zelizwe bebesemzini wakogumede enyathi namhla kungcwatshwa umuyi uNdumiso Emmanuel Gumede obedume kakhulu kwezokuqondisa imidlalo yenguqu njalo engumongameli weqembu le-Highlanders ubhubhe mhlaka 29 kumpalakazi ngemva kokugula okwesikhathi esifitshane. Intatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Swanda usethulela lolu daba.
Indwendwe ezinde befolile becula begiya bechale vokhloko lapho umzimba kaGumede usuthathwa ngakibo usuhanjiswa emangcwabeni eNyathi Mission Hospital lapho ke abekwe khona. Udadewabo kamuyi ucephe khulu Gumede uthi umne wabo uphelela buhlungu phambi kwamehlo akhe.
Believe you me, uGumede died a death that I think we prayed for, because why Charlotte mina bamfuna ukushupha abantu ngingafa. Uthi ngelina ngabaza kufuna ukuthi ngivuke ngifile, but God saw it fit ukuthi at least ngimbone going through that pain for me to affect that issue. But it is selibongekile konke njengemuli.
Umbobo kaGumede uNtando Gumede uthi kakwazi ukuthi bazaphila njani njengemuli ngokulahlekelwa ngundundo igama aziwa ngalo ngakibo uGumede.
As a family silahlekelwe kakhulu 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 ngoba ebenguye osesele omdala, nguye okade osesele esi-advisor ngezinto zonke zangekhaya, whether it's a death in the family kumbe kuya kule mitshato kumbe kulani. Buya umuntu okade sisele engumuntu omdala esitshela ukuthi senze njani, senze kuphi, senze kuphi. Umuntu lwana ongelalaka, ongelani, ube ngabhilivi ku-confrontation, yena okwakhe konke kwakuyikukhuluma. Lingakhuluma, likhulume lizwanayo.
UNdumiso Gumede behlonitshwa kwezokuphatha imidlalo yenguqu. Umqintalo weqembu le-Highlanders. Umnumzana John Batsipanda uthi bonke bazama ukulandela indlela yakhe.
Gumede sinabanye usifundisile i-leadership nokuthi nxa uyi-leader you work with people and abantu yibo osebenza labo abakunika i-direction. I think ukwezwa lapha nalesi khulumi bekhona ukuthi wabiza abangani bakubatha sifakeni nalapha sisebenzele. I think i-Highlanders we must know ukuthi ngiyabantu vele nxa kumele isetshenzwe isetshenzwa ngabanikazi bayo simsebenzele sonkeni. So yikho asifundise khona ukuthi nxa sisebenza sisebenzeni sonkeni sibambane and then we'll achieve.
Owake waba umdlali othumileyo ngaphansi kukagumete ku-Highlanders njalo waba ngumqeqeshi weBhoso uMathinde Khathazile Ndlovu uthi akula uzofana logumete uleli qembu lamahlolanyama.
Thina singena ku-Highlanders sangabafana abancane sifike ugumete esingitheni usamukele wasiphatha ngesandla esi-right kakhulu yibo kwethina sithi mina ngithi silahlekelwe kakhulu.
Ilunga ledalela eParliament esigabeni sebubi eliphethe isigaba senyathi umnumzana Solomon Mguni uthi ugumete wayelazi kakhulu ibhola.
Baningi abazama ukuphopha izinto ezizongumete libonile kuzifa libonile nxa ihambe eBotswana bayehluleke ukufika esangeni besilogumete indlela abekhokhela ngayo ngoba umlimi wayemdalile wamnika ubuthopho obokucabanga ubuthopho bokucabanga kawukulu yithalento olinikwa ngumlimi kuphela awuye esikolweni okuthatha lokwakuthengwa langemali yibuthopho obunikwa ngumlimi uGumede was a rare breed esayinikwayo emhlabeni lapo.
Iqembu lenguqu le-Highlanders labunjwa ngabantwana bakaNjube owayezalwa yinkosi uLobhengula libunjelwa khonale eNyathi. Uzude Khumalo isizukulwane senkosi bazana kudala loGumede
ngimaze ngo-1976 senza i-teaching practice eMzilika Secondary School. Wangithatha wamfaka ephapheni njengomfana omncane, sasihamba sonke sisegwele emphelezele ukuyabona intombazana yami sengayitata kathesi. Ube nesifiso ukuthi i-identity yabantu besiNdebeleni iqhubeke iqinile, njalo ekunanzelela ukuthi indaba yobukhosi le yiyo eyinzibi yani yokwazana lokuthi singobani.
Abantu bamphelekezele ngobuningi uGumede ube ngumuntu wabantu njalo nguye owenza iHighlanders yaba namahhofisi amabhasi lezindlu njalo yanqoba kakhulu ithatha le nkezo eziningi. Bathi intaba edilikile selele uGumede yena uthone seleminyaka kuzalwa engamathuma esikhombisa lasithupha 76. Ngimele iStudio 7 ingapha ngasenyathi igama lami Ezra Jesus Banda.
Ukubhubhe izizalwane zeZimbabwe ezine eLimpopo kwele-South Africa izolo engozini yokubhewuka kwebhasi ebithwele abakhonza isonto ye-Apostolic Faith Mission of Africa. Amapholisa athi libhasi ibivela eZimbabwe isiya eGauteng. Abalimeleyo babikwa bengamachumi amahlanu lambili 52 njalo basiwe ezibhedlela ezitshiyeneyo ePolokwane. Ibhasi le ngeyenkampani ye-Regional Premium Class Luxury Coaches. Amapholisa athi umtshayeli ubegijima ukwedlulisa amalawulo. Ngokunjalo, athi libhasi imphunyukile yaphuma emgwaqweni yatshayelela egodweni lwamagetsi yasibhewuka. Akukaziwa ukuthi kahle kahle ibisuka kuyiphi indawo eZimbabwe. Ngokutshana kosuku lwayizolo inani labantu abakade sebetholakale bele-COVID-19 elizweni beselifika kwabazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 216,000 kodwa abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amabili abo 185,500 kungabaphephe kulomkhuhlane. Asebehlatshwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela u-COVID-19 elizweni sebesedlula izigidi ezine 4.1 million kuthi asebehlatshwe omabili sebekuzigidi ezedlula kancane ezintathu 3.1 million. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa luthi kulamakhulu lamakhulu ezizalwane zeZimbabwe ezibotshwa ngelanga zizama ukungena kwele-South Africa ngokungekho emthethweni selokhu kuqale umnyaka. UThuso Khumalo usethulela lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Inhlelo zokuxhumana ebulenjini be-internet ezibalisa iFacebook leWhatsApp zigcwele ngemfanekiso ekhombisa izizalwane zeZimbabwe esezibuthelelwe ngemva kokutholakala zizama ukungena kwele-South Africa ngokungekho emthethweni. Ezinye zibonakala zisaphakathi kokuzama ukungena, kanti ezinye zibonakala sezibotshiwe zisemarolini azibuyisela emuva eZimbabwe. Umphathintaba wogatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa, umnumzana Aaron Zwaledi, Uchala bezindaba ukuthi banenga kula bezimbabwe ababotwa ngosuku bezama ungena elizweni ngokungekho emthethweni. Uthi abazama ukuchapha ongela mvumo amapholisa asebalindele emgwaqweni u-N1 oqonda eGoli.
This morning already 179 of them were found at the roadblock and they were turned back.
Ekuseni nje kuphela sibambe abafika 179. Umgwaqo wonke osuka eBake Bridge kulama roadblock afika amathathu alinde abazama ukungena ngokungekho emthethweni.
Skip the first roadblock. Then there's another roadblock at Mansule. So we are putting a series of firewalls.
Uthi okwamanje amasotsha yiwo alinde emngceleni okuyiwo abamba abazama ukuchapha laba. Umnumzana Mzwaledi uthi bayakwazi ukuthi abezimbabwe laba bafika bathiwe zimota amabhasi emngceleni weBake Bridge. Bechaphe umfula ngenyawo bayihlangana lazo phakathi kwele South Africa. Lokhu kwenzakala ngesikhathi iningi lezalwane zeZimbabwe sezibuyela kwele South Africa ngemva kokuya kudla ikhisimusi lezihlobo labangane eZimbabwe. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lobanje bengakhuthazi ukuthi abantu bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Kulusizwe ukuthi kukhanya kulohlelo lokunxwanela labo abadabuka eZimbabwe.
Siyakubona ukuthi ungqongqoshe wezasekhaya lapha eSouth Africa ubhizi kakhulu ngabantu baseZimbabwe njengoba sibona ukuthi kusho ukuthi ababathandisisi nje kahle abantu baseZimbabwe kuliqiniso ukuthi kabathande ababadaba abafuni lapha eSouth Africa. Ngoba siyabona ukuthi akukho okufana nalokho esikubona kusemgwaqweni obuya eZimbabwe u-N1 kusenzeka eMpumalanga emgwaqweni u-N4 obuya eMozambique kumbe eLesotho sikubona nje kuphela abantu beZimbabwe okusikhomba ngokusobala ukuthi abantu beZimbabwe kuyibona ababhekwe kakhulu lapha ukuhamba kwabo.
Kodwa ke umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi akufanelanga uZulu ethuswe ngokwenzakalayo lokhu.
Okwenzakalayo kakwethusi ngoba sihlala sikubona vele iminyaka yonke kusenzakala lapho ominister beHomeAffairs abe South Africa bayahamba baye border kube lama roadblock. Kodwa ukuthi okwakhathesi kwenzakala ngesikhathi lapho ama-permit angazange renewe khona kuthiwa akarenewa. Abantu abaningi bese bebona ngani izalwane zaseZimbabwe yizo zodwa okuthiwa kumele zibotshwe.
Uhulumende weSouth Africa uthi ufuna ukuqeda du umkhuba wokungena kwabantu elizweni kungekho emthethweni. Okwamanje sekwethulwe inkampani yemingcele i-Border Management Authority. Uhulumende uthi kungekudala kuzaqatshwa onogada bemingcele abazabe besebenzisa izimota lama-helicopter ukwenqabela ukungena kwabantu elizweni ngokungekho emthethweni. I-ofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa ihleli ikhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zingangena elizweni kungela mvumo kodwa zidinga amapasipoti lamaphemithi azivumela ukwenza lokhu ngokusemthethweni. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi amanye amatitshala esehlulekile ukuzoncedisa abafundi abaloba imihloliso ye-O-Level A-Level bekhala ngokuthi babhekane lodubo lokuswela imali yokuhambisa kuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi abalitholayo. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imihloliso iqalile elizweni ngomvulo kubafundi abaloba iphepha elebiology ku-O-Level. Ukuthi abe elevu balobe iphepha lesikhiwa lele physics. Abenhlanganiso yababalisi eye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ bazise ukuba abaphathi sikolo labasekeli babo bacine bengena endimeni ukuncedisa abafundi ekulobeni imihloliso. Umkhokheli we-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS umnumzana Obed Masaraule uthi inhlolisiso eyenziwe inhlanganiso yakhe iveze ukuba imihloliso incedisa ngabantu abasebenza ezikolo hatshi ababalisi.
Both the teachers and learners are failing to make it back to the schools with some schools which are supposed to have a staff complement of almost 22 teachers only having 3 in attendance sessions.
Ababalisi labantwana bayehluleka ukubuyela ezikolo. Izikolo kumele zibe lababalisi abangamachumi amabili zilabathathu nje kuphela. Kuyasidanisa ukuba abanye abantwana bazehluleka kuloba imihloliso.
Lokhu kugcizelwe ngesinye sakamuse Harare, umnumzana yeBeth Nkomo yena olomntwana oloba imihloliso.
Andiyabona kathi sababuyanga kuma exams ngenxa yokuthi abala mali amatisha lawo. Izikhwama zisela mali, ikhisimusi lekhefu la, ikhefu elidlulile elekhisimusi ithethe imali yonke. Abala mali kathi ukhulumisa ukuyenzayo ngoba le ama-RTGS ayikwani. So uhulumende kabona ukuthi nxa efuna ukusebenzisana kuhle nabantu yabo kungabe yaqhubekela ngokubanika i-restaurant.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi olulawula ngezemhloliso olweZimbabwe School Examination Council ZINSEC unkosikazi Nick Dlamini uyakulandela lokhu esithi imihloliso ilotshwe kungela kuphazamiseka.
Imbaliso ye-ordinary le-advanced level iqalisile izolo ngomvulo elizweni jikelele. Abafundi bonke lababalisi bebekhona esikolweni bebhalisa kumbe bebhala and sikhangelela ukuthi bazaqeda khona ngokuphela kwakaJanuwari. Yonke into ihambe kuhle izolo and sikhangelela ukuthi kuzabe kulokhu kunjalo beze beqeda.
Inhlanganiso zababalisi zithi ababalisi bazaqala ukutshengisela nxa umongameli esekhiphe usuku olutsha lokuvulwa kwezikolo. Bathi iholo labo lamadola ezinkulungwane ezingamashumi amabili lanye 21,000 RTGS ngenyanga lithi kungakhishwa izimali zemithelo lezamapension lisala likumadola azinkulungwane ezilishumi lane 14,000 RTGS okuyimali elingana lamadola emelika angamashumi ayisikhombisa 70 US dollars ngesilinganiso somkambo womnyama. Umphathintambo wezemfundo umnumzana Paul Mavima utshele ebandaba leNewsday ukuba uhulumende akasoze aholise ababalisi abangayi emsebenzini. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabatsha ngesikhathi se-COVID-19 eZimbabwe lasemazweni. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Usibalo kulo wesabelo seColorado welemilika uJared Police wethekelele indawo zesifundeni seBoulder County yesondo ezihlaselwe yingozi yomlilo. Esiyazibonela ngowakhe amehlo umonakalo obhidlize imizi kanye lezakhiwo ezedlula inkulungwane. Iziphathamandla zabele South Africa zibika ukubana zisabela ukubana isakhiwo sedalele ephalamende esesile minyaka eyedlula elikhulu sakhiwayo 138 years asoze samelana lengozi yomlilo ehlasele ngesonto. Amapholisa ayibika ukubana kulo ndoda osebotshiwe kule minyaka edlula engamashumi amahlanu 51 konakanelwa ukubana kungaba nguye olumathise lomlilo. Ele India selisungule uhlelo lwayo lokuhlaba ijekiseni yokuvikela ku-COVID-19 abasakhulayo abaleminyaka ephezu kwelishumi lanhlanu 15 kusiya phezulu. Nasikhathi sinye izigaba eziningi zaleli lizwe seziqinisa iziqondiso zokumelana negciwane leli ikakhulu khathesi sokuphambuke umkhakha omutsha we-Omicron.
Namhlanje kweziphathelane lomnotho welizwe sicubungula inhlelo ezimqoka uhulumende azisungulayo laziqhubayo ngomnyaka ka-2021 ezikhangelelwe ukuqhubeka lonyaka zithuthukise ilizwe. EmaThebelelent uhulumende uziqhanya ngokusungula lokuthuthukisa inhlelo eziningi lokuthi olwamanzi olwemathebelelent Zambezi Water Project lugqitshwa lonyaka. Asizweni umphathintambo kahulumende wesigabeni seMathebelelent North umnumzana Richard Moyo echasisa ngalezi nhlelo kwingxoxo esayiqhuba laye.
Ubaba umnankagwawo wakhang
kubangela ukuthi kakhulese emandebele nezulu kalini kuhle kaba matebele. So what impress ngayezi ukuthi siqedini dlala ukuthi konke lapho kula madam khona sakha khona madam sineke isho ukuthi kuba la irrigation schemes ukuze abantu belime bethelezele. So ngifanisele ngedam elakhiwa ebubi lupane dam eliselupane vele kube le irrigation scheme eBulawayo Crawl esebhinga. So nxa sesilama irrigations wonke lawo njengemathebeleni north bona ngani sesiphumile endlaleni dali dam lelo ugwayisha ngani dam. So asithi 30 December 2022 i-first drop yamanzi yabefika koBulawayo.
Kodwa ibandla leMthakazi Republic Party likhonona ngokuthi akuqhatshwa abantu bezigabeni ukusebenza kulezi nhlelo azandanga ukuphutsha. Asizweni uMnumzana Velile Moyo isiphathamandla saleli bandla echasisa.
Sike sabona kuphuma ikhansili ikhala esithi imigwaqo yalungiswa kodwa abazi bona ukuthi ilungiswa ngobani, njalo futhi abantu abayibo abalungisa leyo mgwaqo ngabantu abangakhulumi lolimi lwakhona lapha phakathi koBulawayo. Indlela abanika ngayo amathenda sothini eMathebelelendi ngapha sithi i-devolution esikhuluma ngayo i-devolution enika abantu beMathebelelendi power yokuthi bazikontrole emnothweni wabo. Iphi record ebonisa ikho consultation nama stakeholders asemathebelelendi wonke regarding issues ze devolution regarding ama developments ayenzakalayo. Esingathi kunabantu, kunama business people, kunama professionals, kunama SMEs, kunama corporate ngokushiyana kwabo kuhlanganisa ngisho nama traditional leaders. Ngama activities abawenzayo sebe improve kangakanani unemployment yamathebelelendi, is percentage yakhona isikubani. So what is the point of ukukhuluma ngokuthi dispensation yenza umahluko besenza umahluko ogcwalisa ama pokethi abo bengayenzi umahluko ophakamisa izigaba. Usukele eMathebelelendi North, eMathebelelendi South, ungene eMidlands khona ngalizananzela ukuthi ama revenues usukele eBoet, eBedbridge, ePlumtree, ungene eFolosi, ungene koBulawayo, ungene eMathebelelendi. Indawo ziningi kakhulu okukholekthwa irevenue ecollectwayo, but ama roads akhona have always been dead isikhathi sonke lesi efile engabonisa ukuthi kule government. Kuyithi mina ke iZanu PF iyathanda ukusela ezimithiyo mase kulanda ama election.
Uhulumende wasayinelana izivumelwano zokuthuthukisa umnotho welizwe lele Rwanda, njalo waphatheka emkhosini wokuthengiselana kwele Democratic Republic of Congo. Kodwa uMnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi kudingakala ubudlelwano lamazwe athuthukileyo.
IZimbabwe lapho esuka khona ingakazi idilizwe ibilobudlelwano obuhle namazwe alomnotho oqinileyo, amazwe asentshonalanga. Yikho ke uma idala ubudlelwano namazwe anjengeRwanda, yikho engibiza ngokuthi ngamathempukane. Kuqondile khona kuright ukuthi badala abangane. Ngokhumbula ukuthi iZimbabwe yakhupha amabutho ukuthi ayolwa ezwe lase-DRC. Kwaba khona umnotho omnengi wedayimana owamoshakala waphelela ema-10 lasemaphokwethini amanye amadoda wangasizi ilutho.
UMnumzana Innocent Ndibali, umholi webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe, uncoma lokho esithi kufanele kwabelwane umnotho wamazwe ase-Afrika ungahoquluzwa ngaphetsheya.
IZimbabwe kufuze iqakathekise ubudlelwane kwayo lamanye ama-Africans, because very soon ama-borders lawa are going to go. We are going to be a borderless Africa.
UNkosazana Barbara Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ufanele kulungiswe uhlupho lwemali.
EZimbabwe kasila mali. I-currency yethu eZimbabwe kayibonakali. Izibonakala emkambweni yensitha. So singazi ukuthi bona vele bayithatha ngayo. Emabhanga kakula mali. Noma singakhuluma ngale yaphandle imali, i-US dollar, i-rand, ipula. Likhona kodwa linzima ukuthi silithole. Njalo le-exchange rate yangkhona isuka ikhathaza. Imali lokhu ibhoda isekileta ebantwini abantu luchana kakhulu abayibo vele sibakhangeleleyo ukuthi yibo abaphethe umkhono wethu, yibo abaphethe inoto yethu. Bona la ama 2% ungaswayipha uthole uhajele imali eningi.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Kuzaya kulokhu kuphela imisebenzi, abantu behola imali encane engathengi lutho. Kuzabe kulokhu kushoda izimali emabhenki, amalayini abe lokhu betshaya khonale. Kungazuzakala imali, kungazitholakala imisebenzi, abaningi bazavelala bengadlanga. Kuzabe behluleka ukuthi babhadale i-school fees, abaningi bazabe lokhu besehluleka ukubhadala ezibhedlela nendaweni zonke ezihlukahlukeneyo. Akula nguquko ezaba khona ngo-2022.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuthuthukisa umnotho welizwe ukuthi aqede ubuyanga ebantwini eminyakeni ezayo
ngohlelo lweVision 2030 iyaphumelela. Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla emazweni angomakhelwane afana leBotswana leSouth Africa bathi inzuzo abayithole kubhizimusi yabo ngomnyaka odluleyo oka 2021 ibiyehle kakhulu. Lokhu kubikwa kufoqwe ukumemetheka kweCOVID-19 okubangele ukuvalwa kwemingcele okwesikhathi eside. Intathelizwe indaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Phezu kwenani eliphezulu labezimbabwe liphila ngokuchapha imingcele lisiyathenga impahla kuyathengisa ekhaya kule nkulungwane lenkulungwane njalo ezichapha imingcele lisiyadinga umsebenzi engafaka ukudla etafuleni. Abanye batholakala befole emgwaqweni yamanye amadolobho kweleBotswana bedinga okokuziphilisa. Kodwa ukuqhamuka komkhuhlane weCOVID-19 yaseguqule konke lokhu ngenxa yokuvalwa njalo nje kwemingcele kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka kobhubhane lolu. Umnumzana Rodwell Moyo yena ubhizinisi uyothengisa impahla afana lemithi yenkomo kweleBotswana uthi ukuvalwa kwemingcele kuphazamise kakhulu ibhizinisi lakhe.
Ukuba lama lockdowns lokuvalwa kwamaborder kusenze sihluleka ukusebenza. Ekuqaleni ukuvalwa kwelockdown oqala ama products ayehlile kakhulu, kwaba lamanye aswelakalayo, kwaba lamanye aserestricta ukuphuma phandle kwelizwe okuyinto enzima kakhulu.
Umoyo uthi sesifikile isikhathi sokuthi ohulumende bamazwe bavume kumbe bafunde ukuphila legciwane leCOVID-19 ukuze kungaphazamisi kakhulu uqhubeka kwempilo ikakhulu kwezomnotho.
Ikhathesi esikhangeleleyo ukuthi njengoba sesibona ukuthi umkhuhlane lowo kawupheli, sikhangelele ukuthi ohulumende bamazwe la mabili bamukele umkhuhlane lowo, siphile lawo, sisebenze, kungabi lama lockdown lamabhoda avule ukwenzela ukuthi siqhubekele phambili ngemsebenzi. Ngoba ukhaya okuningi sekulahlekile, amakhampani amaningi asewile, that is exportayo imisebenzi wethu suke wehla kakhulu. Abanye ngeke bekwanise ukubuyela kulowo business oku-exporta even sokuvulwe ngenxa yokuhlala isikhathi eside abantu bengahambi phandle kwelizwe besiyadinga yona i-forex.
Umnumzana Michael Ndiweni wenhlanganiso yabaphila uthenga lokuthengisa kobulawayo eBulawayo Vendors and Traders Association uthi umnyaka ka-2021 ube ulukhuni.
There were challenges around the beginning of the year, lockdown and bengasebenzi, total lockdown and bengasebenzi, amabhoda avalwa, ama cross-border traders have been starting to adapt, now besebenzisa ama runners, abanye batshontshela impahla, ama transporters abadurisela, abanye they were braving even Limpopo infested crocodiles, zama ukuthi bathi go and cross and get some things or sell some things, so it has been a very, very difficult year.
Imingcele kade ivulwa ivalwa kwesikhathi eside ovalela amalunga enhlanganiso lengaphandle bengenelisi ukuqhubeka ngebhizimusi labo. Undiweni uthi okubuhlungu ukuthi abantu abakule ibhizimusi abaphathiswa nguhulumende ukuze benelise ukuphakama emlotheni odalwe lubhubhane lwe-COVID-19.
Ifind ukuthi abantu abama-cross-border traders lawa abala ndlela, even noni accident fund umuntu engalemali esiyawoda is on their own. Into abazithengisayo nxa ezivela kuhundekela izinto zisemakethe azikho-insured. Ngokugabe into kampu skin that ensure their security. Umuntu nxa engasayanga emakethi kalapha entsheni, engasekhuli engasaya emakethi kalapha entsheni, engagula kumele adinga ikhesha esibhedlela kalamedical aid kalani. So all these parts ziqakathekileyo that we hope government to be.
Abaphila ukudinga imisetshenzanyana eyaziwa kakhulu ngokuthi ama-peace jobs bakhala ngokuthi umnyaka ka-2021 kade unzima ngoba benyenelisa ukudinga kuhlelwe ekhululekile. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHaborone uthi ukungena kweziqondiso zokulwisana lo memetheka kwe-COVID-19 ama-lockdowns wadala ukuthi bengenelisi ukuhamba-hamba bedinga imisetshenzanyana.
Akusemnandi, akusaphuleki kahle ikakhulu kithi thina abantu engantu asiphila ngokuphanda ngokugijima ukuthi ungene lapho uphume lapha. Ngoba imisebenzi yangkhona vele sisebenza siphakathi kwabo abantu. Eyi, onto leyi ayi ayi iyasihlukumeza kabi, iyasihlukuluza kakhulu. Xa ungena umuntu uyathola ukuthi uba le mbuzo empilo emithathu, so kwesikhathi uphinde ngantwa kuba nganeno isinxa emntwini loyabo umazi.
Kodwa ngesikhathi iningi kweleBotswana lithola ijekiseni ye-COVID-19 njalo iziqondiso zekethiswa kule nhlansi yokuthi iningi eliphila imisetshenzanyana kanye lokuthenga lithengisa impahla lizenelisa ukusungula indlela yazo ngokugcweleyo. ELeBotswana seliqinisa ukuthi labo abahlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 yibo abangahlanganela lozulu. Kulabantu abadlula amathuma ezikhombisa ekhulumi 70.6% asebathola ijekiseni ye-COVID-19 ngokugcweleyo kweleBotswana. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabona kweleBotswana.
silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.